silama ofisi yethu avondiwa lapho engikhona lethini yami sibenzela khonapho senze ama-decisions efas. So abantu labo nxabecaba ngokuthi hatshi set my duty to try ukuthi ngibaconsise ukuthi bebone indlela eyiyo.
Ye, kodwa-ke ilamalunga amaningi kangakanani ifas eziqintini? Sizakuthiwa sibili baningi kakhulu, i-district le-district lomuntu kuyefika la ku-provincial level, njalo abantu bayahola. Imali yonke le ilithatha?
Ifas yona ila esithi ngesikhiwa ama-volunteers laba abavuyayo bazifaka phambili ukubana labo bekwazi ukusincedisa le 4200 lizwe lonke esilabo bayavolontiya. Kodwa nanxa bevolontiya lathi siyadinga ukuthi sibanike lato izimadlana ukuthi bethole ama-airtime bekhona ukufona bekhona ukudla nangecampaigna. Imali leyo sincedisa singathi ngama-volunteers nje abantu abasincedisayo lapha nalaphana bebesincedisa ama-donors besincedisa nje ngemali esijeneyo. Sase siyavuka lathi siyengalwana la esifakele imali esifakele siyafila singatholi lapho esingathi i-consistent isosi engasilekisa ngemali.
Uhulumende-ke alitholi imali khonapho kumbe losekelo?
No, uhulumende akutholi imali. Akutholi imali sinesifiso sokuthi sithole kodwa uhulumende akangenele okwepolitics ejeda liso lina liso behulumende so asilinike nasente so uhulumende kakafike kunoo.
Ye, siyakhumbula njalo belingani liyakhankasa ebantwini nxa besiyakhangela amagama abo khona ngale ku-voters roll. Kuthiwa beliloba abantu phansi ubhala ukuthi lo igama lakhe mbani uhlala ngaphi. Belikwenzelani khonokho?
Ya, lapho silabantu esithi ama-volunteers ethu balabantu babo abakumahlelo esithi ngama-members ethu elunga le-ZANU-PF. Ngikholwa le-opposition layo seyabona yathi i-strategy yayo kuthiwa yibhurumango ukuthi ube luhlaza phandle ube yelo phakathi. Batho ukuthi bona amalunga abaphakathi kwe-ZANU-PF bona bala malunga. Thina siyamalunga amaningi akuma-structures ethu. So thina sakubona kufanele ukubana hatshi njenge-organization asibeni le-analysis yokubana out of 6.5 registered voters bangaki abangabelunga lethu abazahamba besiyabhekela amabizo abo esithi i-inspection. So abehlezi nje kathana le-police station bekhangele ukuthi okay lo ukumaselethu ubuyile uza ukumaselethu ubuyile ngakho-ke basinika i-analysis. So kathesi kulama-36 ukuthi out of 1.7 million abajekhayo esicabanga ukuthi ngabe yiphi nami ngikho sesikwenzela kuphela and sasikwenza mgcini.